Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
laba bethole amanzi ni 7 days every awusizi laba ethola amanzi ngeva ngakatshola ngo 5 days abanye kwenze ukuthi amanzi nikele abanye kwenze ukuthi akwane abantu bonke.
Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela abantu amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo.
Lawo sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebediniwe lokho besebenza izinto zingalungiswanga.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala iDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngedola leMelika kusukela ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela izakhamizi amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Leli nyathelo bathi balithatha ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Chivero kanye lokuba esengcole kakhulu. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe iziphathamandla zikamunicipala lapho zisethekelela leli damu ukubonisa iqula lamakhansila akukomidi yezokulondolozwa kwemvelo eHarare. Umabhalane omkhulu kumunicipala weHarare uenjinia Hosea Chisango ulandisa ngokubenze bathathe leli nyathelo lokwabela amanzi.
We have to start it this month. I would not say immediately, but in the next 2 weeks we should have
to. Uzamele sikuqale kuyonale inyanga. Ngingake ngathi khona manje ngoba sifuna ukuqala sibone ukuthi uzohamba kanjani umsebenzi lo esifuna ukuqhuba kuyona le iviki. Sikhangelele ukuthi kumaviki amabili alandelayo siza kube sesikusimo sokwazisa uZulu kuleli dolobho ukuba sizowuhlela kanjani lokho.
Umnumzana Mabhena Moyo osaphethe isikhundla sobona ngokubuthwa kwezibi ulandisa ngesimo samanzi kuleli damu okwamanje.
Laba bethole amanzi ni 7 days every awusizi laba ethola amanzi ngeva ngakatshola ngo 5 days abanye kwenze ukuthi amanzi nikele abanye kwenze ukuthi akwane abantu bonke. Abantu ngabalondoloza amanzi, amanzi impilo right, njengokubona kwami. So amanzi sele lawo lapho engayakho sokufika 15 months, 18 months. Akumelanga sisuke endaweni njenge-Cape Town eyagcina abantu sebenuka 20 liters. Umuzi wonke, one muzi, 20 liters, 20 liters. Singalondoloza amanzi khonapho siyakwazi ukuthi sifike kumbe izulu line kumbe 2 years sithola amanzi.
Ukhuthaza uZulu weHarare Umoyo ukuba azinikele emsebenzini wokulondolozwa kwamanzi ngalesi sikhathi esahlupha.
Amaxabuza agcina amanzi izulu lingana laphaya amanzi asozageleza wonke ahambe. Amanzi angageleza wonke ayaphuma kuZambezi asise elwandle. Kodwa ngakula maxabuza amanzi ayagcineka mbijana mbijana abe ekhipha amanzi mbijana mbijana unyaka wonke loye amanzi abelokhu ekhona. Lemtombo lamabhoz wonke lana ngakungalama wetlands amabhoz wonke lemtombo kuyawoma wonke.
Umnumzana Jim Bertrand Mandu ngosakhulayo oseleminyaka eyisithupha esebenzisana labohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwendawo ezigombolozele iLake Chivero ngaphansi kwenhlanganiso ye-African Youth Initiative on Climate Change, njalo kunguye obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kiyo. Ngaphandle kokungasani kuhle kwezulu eliphathisa ekwengezeleleni isilinganiso samanzi eLake Chivero, uMandu uthi kunengi osekubangela ukwehla kwawo okubalisa ukuphazanyiswa kwamaxhaphozi kanye lengcekeza lenhlabathi etholakala kuleli damu ngoba abantu belima mahlayana.
Isiyothi kade ikhuluma layo ngenhlabathi leya isiyenza ukuthi ilake yethu ikhwele phezulu from 28 meters up to about 18 meters. So uyabona ukuthi amanzi ethu asamaningi, sesile problem esilayo, but abantu ngamehlo ethu alifanisi ukwenza ukubona. We have faced water hyacinth, the sewage engenayo lapha eLake Chivero, ama-problems wonke esihlangana nawo. So sesilama measures esadevelophayo njengama-stakeholders ngoba sikhole ama-meetings e-national parks last year and this year. Last year so far okuthi sihlale le committee siyenze ama-bin liners around Lake Chivero, siyenze i-leisure transit center EMA isinceda ukuthi sibuilde i-leisure transit center, sithathe yonke into eyenzwa ngoba ilake yonke la ayila endlini endawo eyodwa ekulahlela amanzi.
Iziphathamandla zikamunicipala kanye labaphatheke kumisebenzi yokulondoloza indawo ezigombolozele iLake Chivero bathe isilinganiso samanzi sizoqhubeka sisehla nxa lingasananga izulu elanelayo. Abezombusazwe kanye lohulumende bona bayakhuthazwa ukuba balandele imithetho yokulondoloza amaxhaphozi lendawo ezigombolozele iLake Chivero, hatshi ukwakha lokulima mahlayana okubikwa kuyiyona mbangela enkulu esingezelela udubo lokusilela kwamanzi idamu seligcwele inhlabathi lengcekeza etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abalenyanga bekhalele umsebenzi. Odokotela laba ababizwa ngokuthi ngama-registrars babekele abaqondisi bezibhedlela ukuthi kabasenelisi ukusebenza ngenxa yokumiswa umsebenzi kwabodokotela abathuthukayo. Umthethwandaba we-Labor Court wathi akukho emthethweni okwenziwe ngodokotela laba. Ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngama-registrars kulandela umbiko abewethule ngeviki ephelileyo lapho abanika uhulumende amahola angamachumi amane lesitshiyagalombili 48 hours ukuthi alungise udaba lwabodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukubhadalwa ngamadola emelika lokunye okuchiyeneyo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende kasoze aholise odokotela ngamadola emelika. Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa obekukhefu ubikwa isithu sebuyele emsebenzini esithi uzolungisisa lolu daba. Ukuze sizwe kunengwe kwenziwa ngodokotela abakhulu abakhalale umsebenzi, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Sibe le meeting namhla ekuseni labo bathe sokumele bejoyine njengoba i-government yangkhona ingakhangeli izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So labo sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha sebediniwe olokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoyina i-strike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela banjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu abanjalo, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela amashudi a-specific medicine, yiwo bhosi bethu so to speak.
Singathi
abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abaningi kanganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo it's a big signal because kusho ukuthi akuna patient esingabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
singathi lapha sikhuluma ngemkhuhlane njengayiphi ba?
Kuyadependa nxa kuyimedicine kume kuyisurgery. Isurgery sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda waphezulu. Then imedicine kule mkhuhlane yangikhona imkhuhlane le ibamba abantu abadala le complicated imkhuhlane enjalo njengabo-diabetes, diabetes ku-advanced stage, u-heart failure laba le mkhuhlane amathiwa ama-autoimmune diseases, imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Bebe lapho? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawe, i-condition le, i-condition nje ebilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenele ngokuphangisa. So i-crisis le is just an acute manifestation of a chronic condition nje ebilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphangisa, ilungise umumo ezibhedlela. Impilo zabantu, abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena ngumsekeli kamongameli uthi hayi uthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesukile kuleave useqalisile umsebenzi. Konke konoku kutshona?
Indaba vele ibuyela khonoku nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akula maphilisi ezibhedlela. Imitshina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ukuya emsebenzini. Izinto zonke kumakhethi sezithengiswa ngama-US dollars. I-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esizithola ngeze-RTGS. So imali le esiyithola i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa ke sayikwani. Njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esibe sifuna ukukhuluma lo hulumende yona le ku-negotiation ukuthi wena banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemisebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele linalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lithole konke konoku elikufunayo.
Yes, yiko kuvunyelane ngodokotela bonke.
Lo ngudokotela Mthabisi Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxelaye eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abazali bakobulawa yasebebhekane lokuvula kwezikolo bathi bakhala ngokuqonga kwentengo yama-uniform, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo. Okuningi lolu daba sikuzweni kubathabile Masuku.
Ukuvulwa kwezikolo sekukhalisa abazali abaningi ngoba intengo yama-uniforms lamabhuku ikhuphuke okwedlulisa amalawulo. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi bona njengabazali bathwele nzima ngoba isilinganiso sokuqonga kwentengo kusethusa.
Thina njengabazali vele sithwele nzima ngoba into zonke zesikolo kukhwelile. Ama-inform akhwela like almost every week. And njenge-stationery asikhulumi, you find ukuthi kungcono ukuthi usithole phandle. Laba bahamba bebahamba besiya wodwa Botswana labo South Africa. So hayi ngcono lisincede sibili ngoba hhayi asithwele nzima lokuthi abantwana bayafunda ngani bebhalela ngapha sisakwazi.
Unkosikazi Linda Mafu uthi isimo abakhangelane laso sinzima. Kuyakuthi lalapho labo abafunda behlala esikolo kuzamele bathengelwe ukudla abahamba lakho ngoba ngaphandle kwalokho bangafika bebulawa yindlala.
Hayi isimo esikhangelane laso kathesi sinzima. Sikhangelane le sikhathi sokuthi kungkhona next week abantwana bebuyele ezikolweni asikwazi singabazali. Nginje nje ngilo mntwana oseboarding ukuthi konkona umntwana onozafika esidla kumbe uzafika sifa ngendlala yikho singakwaziyo. Kumbe sekumele ukuthi sithwale sithenge ukudla sisuke lakho lapha behambe lakho esikamele sibhizi siyanquma sidinga amabhuku. Ibhuku elilodwa ukuze ukwanise ukulithenga. Nginje uzabona ukuthi konkona umntwana oyedwa uzafuna amabhuku 30 to 40 ama-counter. Ngapha angathenga amapheni, ngapha angathengi amaseletipu lamaplastiki.
Unkosikazi Samukele Chuma, olamawele aya ku-form 1, wapiwa ilisti yama uniform eveza ukuba umntwana oyedwa ufuna amakhulu amathathu amadola.
Mina amawele ami aya ku form 1. List yama uniform engayiphiwayo oyedwa ngikhangelane le mali edlula $300. Manje nxa sebebabili kuba nzima kakhulu. Kodwa nje akula ngenye indlela abantwana mele bahambe bayefunda esikolo. Amabhuku phakathi ezitola athengeki, sesihamba sesiyathenga ebantwini abaphandle, uyalithola phandle ngabo $4.50. So ngathi bayithi uhulumende angangenela ngoba bayithi ezikolo lapha asasithe abantwana bazaqala njani.
Umnumzana Sibongi Nkosi Malunga uthi sebethole ithuba lokwenza imali ngendlela intengo yempahla ekhuphuke ngayo ezitolo. Abantu sebegijimela kibo abathengisela phandle ngoba bona bengconywana intengo yabo.
Ah, lapha ngishaya imali vele these days nxa ngithengisa ama counter books so phandle lapha, especially izikolo sezivula, so yonke into ihamba kahle ngoba abazali bakhanga ukuthi emashopu ama prices akhuphukile. Bond paper these days ayenza kubo $25 eshop, but mina ngithengisa nge $20 phandle lapha. Into eyenza ukuthi ama prices ame be low kangaka yikuthi ngoda kuphi emesini ama prices akhona ngala akatshintshi. So mbuya lapha ngithengisa ngama prices athandwa abazali kakhulu, uthi ama counter book lawo and ngithengisa abo $4 kubo $4.50. So especially isikolo sesivula, so ibusiness yabahamba kahle.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla kukhathaza umzali wonke eZimbabwe ngoba abanengi iholo alengezelelwanga, kodwa intengo ikhuphuka malanga wonke. Lokhu kubenza bagcine bengasazi ukuthi abantwana bazafunda njani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Kuqhamuke ukutshengisela kwabantu bokholo lwesiHindu kwele India ngemva kokuba abesifazana ababili bengene enkonzweni yalabo bezokhonza bephambana lesiko elivele likhona lokuthi abesifazana kabavunyelwa ukuya labesilisa ethempeleni. Abesifazana laba bakwenze belandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu welizwe weSupreme Court oyiwo ofikise emaphethelweni isiko elileminyaka leminyaka lilandelwa ilolu kholo. Lanxa inhloko kahulumende wele Bangladesh uSheikh Hasina eselungiselela ukubumba uhulumende wakhe omutsha, ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwangesonto edluleyo kubikwa kube lodlakela olwesabekayo, amanye amabandla akhalala bekhala ngokuqelibezela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe seziyizo eseziphethe impilo zezihlobo labangane ekhaya kulandela ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe zathumela ekhaya imali edlula amabhiliyoni amahlanu. Lanxa iningi lalabo abathumeza ukudla kuyilabo abahlala emazweni angomakhelwane afana lele Botswana, le Namibia, le South Africa. Bakhona abathumeza ukudla behlala emazweni akude afana lele Bhilithani kanye lele Melika. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa, umnumzana Cassius J. Simana Mpofu, ukuzwe sizwe okuningi ngalolu daba.
Ekhaya kagesi ngoba impilo kwamanje inzima kakhulu, into zonke nje zibonakala zingahambi kahle, ukudla kakukho, imali kayikho, okukhona khonokho kuyadula. So ngapho esikafika siyazama lathi koko kunqatshela sikutholile sinikela abahamba ekhaya njawonta njengomalethana abahamba esifikisele ekhaya. Kodwa-ke lakhona kuyadula ukuthumela izinto ekhaya, kodwa akufani nokuthi umuntu ayethenga ekhaya ngoba okunye kwangikhona akukho ekhaya esiwufunayo. so kumele vele la uzimisele ukuthi hayi mina ngizozuluza ube kanti kodwa uthola into oyifunayo phela uyithumele ihambe ekhaya ngomala yithi.
Sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya beyithengisa khona apha eSouth Africa efana labo mazowe lokunye okunjalo usuke wadibana lakhweni.
Ye ngihlangane lakho edobheke lokhu notshwala utshwala lobu osemaplastikini lobo bamazathini lobu okungathi isibhuku bezwa ngesibhuku sembhodlela imbhodlela ekhona ngathi ngeyamafutha so ifanele amafutha leyo eplastiki lana ngiyibonile ejobheke kukhona amazowe kukhona ejobheke into eziningi ezisuke ekhaya khonale. Kusuke kumangazwa ikhathi manje njengoba lezo nto ekhaya kuthiwa akazikho dolara sezingapha zifika njani zikhona sile ngoba ngingathi ngisekhaya ngicabanga ukuthi bekungoSeptemba ngifika kobulawa laphela ngizapha ngathola enye imoto kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu imoto yayithiza ngapha leyo iloda utshwala ngamathathi manje bodlula njani ebhoda njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana ngoba ngiyakwazi kusmagdala ngoba bekwenzeka kufunyelwa kodwa kuningi okukhona kusokuto ongatholakala ekhaya sokhona sebafika apho kuthengiswayo noma legwayi lalo likhona futhi.
Manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na?
Kuyadula baba kunacela ukuthi ngathileze yabona isikhathi wathenga impahla ze-R1000 umalayitha u-R30,000 futhi ngoba uzathi uthi uyakhala umcombile sithi ma umthengisi lesi ukuthi nobheka into ezidelengi ngizithenge nge-R1000 la ngeke ungitshaje i-R1000 but amna ngingena kuphi khonapho ngoba la ngilebhizinisi yami phela ukuthwala impahla ukuthi ithenge imali esokwa udinge mina nxa ufuna impahla ngiyozifunisa ekhaya ngifuna imali eyingaka kuyadula ugcina impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price ngoba uzoyithenga uzoyithenga impahla nge-R1000 umalayitha esikhathi ngifuna R1000 uzisekhaya kodwa siyafikela cebo ngoba thina sithina sithi kungcono ihambe impahla efika ekhaya kuyokuthi vele ingabi khona kungcono kukwalikwendawo kodwa kuhambe iyofika ekhaya noma kudule kanjani asinacelo esingasilela.
Njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seziseduzane liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya?
Ya lapho siyathumela izimali ngendlela ezithinile bakhona abanye abantu lapha eSouth Africa lapha abalama-akhawunti abalama-shops ekhaya ungafaka i-R100 ushada R10 phezulu so ungafaka i-R110 abantu ekhaya bayithatha ishop akho ekhaya i-R100 so siphathela R10 phezu kuthumela i-R100 so kuyasiza khulukhana kodwa into esike ihluphe ukuthi lezo mali sizithumela ekhaya sifika zingathengi futhi into efanele zithenge ngoba lezo nto azikho lapho zidwala khona zidwala zidula so akunakupela esingathi siyenze siyalwisa ngoba khathesi abantu sesenzela ukuthi baphile awusana nto esenzela ukunotha khathesi sesenzela ukuthi uphile kufike lapho usaphila ngokuphile kukhala futhi usebenza ufike lapho ngisebenza ukuphila akusilaphela esingathi siyenze into zonke zinzima kulanti nje ehlanganayo ekhaya ngaphandle kokuthi sesibe le mali yethu eqondile ekhaya or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi iyasebenza ekhaya singene kurandi cabinet njengamazwe njengabo enamibia iswaziland lesotho le-South Africa ngaphandle kwalokho akulanto ezilungi ekhaya.
Ngokubona kwakho umnyaka wonalo usiyaphela kuyaba kuhamba njani ikakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo South Africa?
Ya kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho we-South Africa nangwawo asamanga kuhle ngathi sowuntengantenga so akusathembisa akufana kuqinisa ukuthi umnyaka lo singathi uzophela kunjani kuzalo kule misebenzi oyizabe ngoba siya sivala isikhathi sifika kuNovember December amakhampani amaningi abejeyisa nje kodwa ukuthi akusamanga kahle amanye azovula amanye azovula lethu amanye azoshesha ukuvula kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle uSouth Africa okakathesi kodwa benzile isamithi bona abakhokhela eSouth Africa isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi kodwa bathe bala maplani abanawo mhlawumbe ngo-January kungaba khona utshintsho ingaba khona imisebenzi kodwa nakhona yayingathi umsebenzi namepilisayo abantu yabe amsebenzi amapisi la ukuthi ama-seasonal job lesizulu liyana kokhlima izindlela kwenziwa lokhu nalokhuyana asazi ijob sanity yokuthi izokhuphana kodwa-ke umumi wasekhaya mubi ngiyabona ukuthi uma ngisiyakhaya umumi wasekhaya mbulati kusasika umnyaka lo ukuthi uphele u-2019 kuzabe sekube lobudlongodlongo obukhulu kakhulu mhlawumbe lo hulumende yabe sewile ma bengabophanga zaqina ma engathathwenziswa ngamasosha uhulumende uzowafuta okwesi-2 lomnyaka lo.
Lo mnumzana Cassius J Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala eDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngemali yedola leMelika kusukela ngolwesihlanu ngoba kuyiyo ethenga ngayo impahla zokusebenzisa kumakampani aphandle kwelizwe. Embikweni ewethule namhla inkampani le ithi ayitholi imali yakwamanye amazwe eneleyo kuhulumende osokuphazamisa umsebenzi wayo. I-Delta Corporation ke yathi isivala amafektali ayo ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe okwabangela ukuthi iningi liswele amanye amanamnede ngekhefu lekhisimusi, kodwa yasiqhubeka ngomsebenzi ngemva kokungenela kukahulumende. Ukuhlaziya lolu daba, asizweni umbono kamnumzana Albert Mhlanga, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC.
Abe-Delta siyababonga ukuthi baphume sobala batsho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngama-USA. Ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siyakubo-February, March, vele abangasoze bemukele ibhondi. Ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise ama-USA. Lokhu sikubona ngendlela nxa bethela i-fuel. Lamhlanje ekuseni nje ngithele i-fuel ngamarandi. I-fuel ngamarandi lama-USA ikhona koBulawayo, ungayithola kayipheli. Okhona omnye umnumzana onguyole garage elikhulu nje ukuthi hayi yena ethinkini yakhe ule 80,000 liters kodwa ngezama-USA. Yende wonke umuntu koBulawayo uyakwazi indawo okuthiwa koBusman iziyathela ngama-USA. Okuyikutho ukuthi akusela ozabethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje, yikho ukufa kwawo. I-Delta nje hayi ihle yabeka isikhonkane yokufa kwebhondi. Njengoba uminister wayetshile nje ukuthi ibhondi izaziphelela yona yodwa, yena engangenelanga. Kodwa umlando omkhulu kuphela kube yikuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngama-USA. Sithi bye-bye ngebhondi, hamba kuhle, kodwa hayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abe-Delta sebetshile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola leMelika ngokusemthethweni.
Nangumongameli ubuye kulivi kunje abantu bastrayikile. Uhulumende uphi okhuluma ngaye? Thina uhulumende asikazi samkhohlwa kudala lokuthi kulo hulumende. Ngoba labo sebengabantu nje abezinyuzi njengoba nasikhuluma nje ukuthi uhamba njani. Ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imoto e-South Africa bathi abafuni ukuthi ibhadalwe ngamabhondi, bafuna ama-USA. Indlela yokuvuma leyana, inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi wakhiphi hayi bayizimumungu. So lathi kasilandaba labo kangaka, sinjengama-businessmen sizasebenza kanzima sibili ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lathi siyayivalelisa labo bazakwamukela. Ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-bearers check lani, akuzange ku-announce ukuthi soyi-bearers check sinjani. Kwahle abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngama-USA. Ihulumende yamelela ukuthi la iphonge uvumo kusukwenzakeni. Ibhondi kayisekho, iZimbabwe kayisela currency.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC sixoxelaye ekoBulawayo. Sayomculo kazinja ziyamluma esithi singamandebele singakehlukaniki esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ikhansili yaRare ithi zaqala ukwabekela amanzi izakhamizi zaleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumente labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Siluqaba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.